I-Mat South ama polling stations zethu angu 664.
Sesikhangelona lawo onke angu 664 lengathi amalungiselelo sekuba ngelingana.
Amalungiselelo ethu asephezulu kakhulu. Sesihambisile i-material yonke nje i-election material yonke isikhona e-polling station. Ama officers ethu akhona, security khona, ama agency lawa akhona.
So lingathi likhangelele nje ukuthi seven zonke iy'ndawo zizabe abantu bazazi besiyavota.
Sikhangelele khonokho sibili ukuthi ngo-7 akulosalayo. Abayabe bekhona emakhuwini siyabe sesisebenza sonke sibalungisela ukuthi bakwanise ukungena labo bakhethe.
Mhlawumbe kuyini abantu okumele bakuphathe kusasa lapho besiyavota, njalo kuyini mhlawumbe singathi akumelanga bakwenze ukuze benelise ukuvota kahle?
Okay. Sikhangelele ukuthi umkhethi omunye lomunye abuye lesithupha sakhe seZimbabwe kumbe i-valid passport yeZimbabwe. I-driver's license ayisebenzi okuvoteni. Sifuna ukubacebisa abantu ukuthi bangabuyeli i-driver's license. Okunye nje esingakukhuluma ukuthi akuvunyelwa khona phana e-polling station thina siyafika sikhangela ikakhulu indawo yethu e-300 meters radius. Indawo yinaliyana i-polling station asikhangelelanga ukubona abantu abagqoke ezombangazwe abakhampenayo, ama-posters esifakwa khona phana konke khonoku. Nje sifuna ukucebisa abantu ukuthi nxa befike e-polling station bahloniphe khonoku ukuthi sebefikile e-polling station yabo, bafike begqoke kuhle okufaneleyo, bazingenele kuhle. Lathi sizabe sikhona sine staff esikwaziyo ukuphatha abantu bayethu ukuthi bakwanise ukuvota.